Endabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hobe. Amadoda amabili aboshwe kobulawayo uJohn Zulu kanye lo Douglas Msekiwa ngecala lokujikela ibhomba enkundleni eWhite City Stadium ngenhloso yokuzama ukubulala umongameli Emmerson Mnangagwa bakhululwe bengetheswanga icala. Abe MDCT baveze ukungajabuli ngokuphathwa abakwenziwa ngabe commission ebona ngezokhetho ikakhulu ekutholeni ugwalo lwabalelungelo lokuvota ele voters roll. Inhlanganiso ezimbalwa ezokulondolozwa kwelungelo loluntu zilakho ukuvalwa kulandela ukwetheswa kwazo umlandu wokutshapaza imali eziyiphiwa yinhlanganiso e-USAID. Kwezemidlalo, emidlaleni yenguqu yokubanga inkezo yamazwe womhlaba e-FIFA World Cup 2018, namhlanje kudlala i-Brazil le-Mexico, i-Japan izodlala le-Belgium namhlanje ntambama. Ku-Live Talk lamhla sikhangela amalungiselelo wokhetho olukhona ekupheleni kwalinyanga kantulikazi kanye lokuthi abe commission ebona ngezokhetho e-ZEC iqhuba njani umsebenzi. Thumelani imilayezelo ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama laku-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ngu-VOA Ndebele.